Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 Mbimbitho 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ingelo ami ephulwa ngokulumende esebenzisa abantu labo. Kodwa abantu laba bephuma imisebenzi yabo lena ukuthiwa ngama job description le. Angikholi ukuthi kule job description yomuntu ikhuluma ukuthi kufanele ahlukuluzwe omunye umuntu.
Idale le High Court lithi kulungile ukubana owake waba ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Didi Masimtasa ethoniswe ngecala lokuthumba unkosazana Justina Mukoko ezimele.
Training le esithola ku Operation Florian iqhakathekile kakhulu ngoba ikuvuselela ulwazi kuma firemen ethu njalo lokuba kweza beye kuzinga eliphezulu esingathi thina international standard.
Uhulumende wakwelebhilitane upha isipho semota zokucitha umlilo kukhanseli yedolobho lakobulawayo.
Kulabafundi abathathu abalimaleka kubi abalaliswe esibhedlela sikhuluma nje ngemva kokubhacabulwa ngamasotsha ekolishini leMidland State University.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Idale le High Court namhla linqume ukuthi kulungile ukubana owake waba ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Didi Masimtasa athonisiswe icala lokuthumba umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko elilunga elizimeleyo. Unkosazana Mukoko wathunjwa ngomnyaka ka-2008 ngabacuphi bamgcina okwesikhathi esifika phose inyanga bemhlukuluza bemethesa icala lokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Kodwa watholakala ngumthethandaba emsulwa. Unkosazana Mukoko udinga ukuhlawulwa imali efika ku-$220,000 ngumtasa labanye abagoqela uBrigadier Asha Walter Tafumanei lo Chief Superintendent Peter Magwenzi phezu kokuthunjwa kwakhe lokhu. Umtasa yena osowasuka kulesi sikhundla njalo waxotshwa kubandla leZANU-PF obesithi akwenzi ukuthi athonisiswe elilunga elizimeleyo ngoba icala ukuthiwa walidala emele uhulumende. Kodwa umthethwandaba ukwalile lokhu. Sixoxele unkosazana Mukoko yena othi uyathokoza ngesinqumo lesi.
Udaba olusomthethwandaba namhla into nje elula ukuthi ngokuzwisisa kwami umsebenzi wabantu bona labo uhulumende awuhambelani nalokhu abakwenzayo. Ngiyabona usakhumbula ukuthi idale le-Constitutional Court lalaya ukuthi amalungelo ami ephulwa nguhulumende esebenzisa abantu labo. Kodwa abantu laba bephuma imisebenzi yabo lena ukuthiwa ngama job description le. Angikholi ukuthi kule job description yomuntu ikhuluma ukuthi kufanele ahlukuluzwe omunye umuntu ngoba nami ngilamalungelo ahambelana lalokho kusilo sombuso ukuthi bengingafanelanga ukuthi ngithunzwe njalo bengingafanelanga ukuthi ngihlukuluzwe ngendlela abanihlukuluza ngayo.
Seliyaqhubekela phambili njani indaba yokudinga inhlawulo siyangena nini emthethwandaba?
Lokho akukaziwa ukuthi zangena nini sesiyalindela idale lomthetho wandaba ukuphilisa bisazise ukuthi lokho kuza kwenzakala nini.
Isona isinqumo esinje enkosazana Mukoko ungathi isichoni kwabalwela amalungelo oluntu la kuZulu nje ohlezi ehlukunyezwa ngamalunga kahulumende.
Ngibona ukuqakathekileyo lapha ukuthi abantu babekwazi ukuthi izinto abafanele bazenze yiziphi ngoba okushuphayo kathethe ekwephulweni kwelungelo loluntu ukuthi kwenziwa mahlayana ingani kuyavunyelwa khona kungekho emthethweni ngoba into ebingekho ukuthi abantu bajeziswe ubuhlungu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi bakuphinde kusasa. Kimesa kubonayo ukuthi akufanelanga ukuthi abantu beZimbabwe bavele ihlupheka ngemali kube yibo ababhadala lolu daba olwenziwe ngabanye abantu bezivela bona okungekho emthethweni.
Unkosazana Justina Mukoko ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu iZimbabwe Peace Project sixoxela eHarare.
Uhulumende wakweleBhilitane uyasola uhlelo lokuthenga imitshina yangalezi nsuku ezanceda iZimbabwe kukhetho oluzayo luka-2018 olokubhalisa abantu ukuba bavote olwe-biometric voter registration. Lelo lizwe lithi kuza kuba nzima ukuba lolu khetho luqutshwe lukhululekile kungela ukuqilibezela njalo kungela nsolo. Unompumelelo moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Ekhuluma ekwabulawayo lamhlanje ngemva kokupha isipho semitshina yokucisha umlilo eFamona Fire Station omele iBhilitane eZimbabwe unkosikazi Katriona Lieng uthe sebethiye ilihlo lokhozi ekuqapheleni ukuba uhulumende weZimbabwe ngaphambanisi uhlelo lolu ngoba esefake imigoqo ethize evalela inhlanganiso zomanyano wamazwe ezwekazi le-Afrika ezinjengeSADC le-Africa Union ukukhangelisisa ukuthi ukhetho luqhutshwa kuhle. U-ambassador Lieng uthe izwe lakhe leZimbabwe livele lilobudlelwano obuqhulayo ethi iSADC le-Africa Union yenza izimiso ukuze kube lokhetho olumsulwa ethi inguquko kundlela yokuthenga limitshina ayisekho mgceke njalo lamabandla ezombusazwe aphikisayo lawo ayasola lolu hlelo.
It's obviously for the government to decide the type of equipment it wants to procure.
Asifuni ukungenela kodwa uhulumende usenendlela yakhe ayilandelayo yokuthenga imitshina ngakho sikhangela ukuthi baza kwenza kuhle ngoba lamabandla ezombangazwe aseqalile ukusola uhlelo lukahulumende afunda ukulusebenzisa ekuthengeni imitshina yokubhalisa ukuvota eye-DVR.
Abenhlanganiso yeBhilitane ebona ngezokucisha imililo, i-Operation Florian, Fire and Rescue Services Humanitarian Charity, baphe ubulawayo imota yokucisha umlilo, imota yokuthwala izigulane, lezinye impahla zokusebenzisa malanga onke. Lesi sipho sivele kubudlelwano obuqinileyo wokusebenzelana phakathi kweScotland leCouncil yakoBulawayo. Umanjinela wezokucitshwa kwemililo koBulawayo, umnumzana Richard Peterson, uthe bayabonga isipho seOperation Florian ngoba sebenelisa ukuvula izindlu zokucitsha umlilo ezasezivaliwe, ethi njalo baphakathi kokuqala ikolishi elizafundisa omanjinela ngokucitsha umlilo.
Container containing rescue equipment, firefighting equipment, ambulance division.
Umeya wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Martin Moyo, ubonge kakhulu usizo olusuke kwabe Operation Florian ngoba luvuselela luphinde lwengeze ulwazi olulabo manjinela beZimbabwe ngoba sebebanengi befundiswa lumsebenzi.
I-training le esithola kuna singeni ku-Operation Florian iqakathekile kakhulu ngoba ikuvuselela ulwazi kuma-firemen ethu njalo lokuba kweza beye kuzinga eliphezulu esingathi thina international standard.
Isizalwane seZimbabwe, umnumzana Shepherd Ndlovu, owasungula uhlelo lokuthuthukisa izindlu zokucisha umlilo, ongumbalisi e-University of Central Lancashire eBhilithani, okhokhela omanjinela be-Operation Florian, uthebaze njalo lonyaka ukuzofundisa lokupha isipho, ethi uyajabula ngoba amadolobho ambalwa aphakathi kokufundiswa ngezokucisha umlilo, kuhlanganisa labo manjinela beZambia.
Sibuyile njalo lonyaka sitraina abantu bakobulawayo labavela kwamanye ama-town lama-cities. But lonyaka sibe labantu abavela eZambia.
Izitishi ezimbili zokucisha umlilo kobulawayo zasezivalile, kodwa ngosizo lwe-Operation Florian osolile minyaka eyisikhombisa, izitishi lezi sezatholiswa imitshina eneleyo ngoba phambilini izakhamizi zaleli dolobho bese zisengozini yokuqhamuka kwemililo kungela mota zokuyayicitsha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ukhetho lokudinga inkokheli yebandla le-National People's Party lwenziwe ngempela sonto, kodwa alusenelisanga ukuphuma lenkokheli yonke ngoba kube lembiko yokuqilibezela njalo enye inkokheli ayifikisanga inani lamavoti elifunakalayo kuzigaba zonke zelizwe. Leli bandla lithi lizaphinda njalo ukhetho kumelelwe ukuya emhlanganweni we-Congress okhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo. Sixoxele siphathamandla sebandlaleli le-NPP umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuyini kade kusenzakala.
Ngiyokuthi kade kulokhetho kade lukhona. Ukhetho lolu kade lukhona lolu belongo lokukhetha i-top 6. Ngakho ke bakhethiwa sebengenile ababe nama 6 provinces. Osokhona kathesi ukuthi kubona phana ku-Vice President uStepha isikhangelelanga ukuthi ziyancikilana lo ncube ukhastate ukuze kuphumeke kubone sifonayo ukuthi owinilela phana ngobani. Kodwa kuluhlazo ngoba sifonayo zani ezinye indawo zingazizaphindwa nje ngenxa yokuswelakala kwendlela eqondile ebalulekileyo ukukhetha. Kukhanya kusiba khona khala kwezanu lokhanya ukuthi khona lethi lisiye ethethweni ibona sebelesezini kudala ebhokisini. Sesikubambile ke lokho abantu babhizi ku-ground nakhona ngale msamo lapho engulukudela khona kubalelwana khona ngalo kubonakele ukuthi hayi akule complaint laphana emashini kweHarare endaweni zonke lezo eziqanjiweyo baza kuba ne-rerun nxa bahambise ngendlela ebalulekileyo. So ke ukhona okuqedisekayo ukuthi uStepha uzabakwazi ukuthi usewinile mzana kuza kuba lokhetho olwakobulawayo. Ngaphandle kwalokho hayi sifanana nje ukuthi la usakhankasa udinga lolo khetho ukuthi uthole abantu abangamvotela.
Bona asebenelisile ukuthi baza kuya phambili sebekhethiwe ngobani?
Hayi kukhanya uMavayire sekhethiwe nalo kuthiwa ngumfundura usekhethiwe.
Nguye yedwa?
So ngabona hayi uMbayiwa we-treasury ukhethiwe. So yibo labo sebenqobile lalo kuthiwa nguNyantoro lo laye ukhethiwe. So kutho ukuthi sokusele yile kucilele yaseka nobaba uNcube.
Yona iCongress kahle kahle ikhangelelwe ukwenziwa nini njalo ngapi?
Akukacaci akuwakhulunywa konke khona lokho basakhangela lokuxotshana nalolu khethi bese be-announca ukuthi hayi sebekhethiwe laba yilaba ku-Congress esiyahamba ngelanga elithile sisiya endaweni ethile kuseseyimfihlo kusegudini.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla, ilunga lebandla le-National People's Party, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Kulabafundi abathathu abalimale kakubi abalaliswe esibhedlela, sikhuluma nje ngemva kokubhaxabulwa ngamasotsha ekolishini le-Midland State University ngomgqibelo. Abathathu laba ngabanye babafundi abatshaywe ngamasotsha la ngesikhathi belungiselela umhlangano wokukhonona ngembadalo yemfundo. bekuye kwaba lembiko ethi amasotsha la ebephindisela ukuchaywa komunye wawo ngabafundi. Kodwa inhlanganiso yezinaso ithi abafundi laba bachayelwe umhlangano obuqoqwe phezulu kwemali yefees. Namhla khona izinaso ithi kulabanye abafundi abazinkokheli zayo ababotshiweyo ezishabane. Sixoxele omunye wabakhokheli benhlanganiso le u-Alistair Funye.
Into azikhona ukuthi sile-campaign esokuyilontsha esi-down ukuthi si-address indaba le yama-fees ukuthi abantwana ba-attachment babhadala ama-fees njalo la ma-fees ekoleji adura. So si-organize imeeting yethu ukuthi siyahlangana ntambama ngama-aid ukuthi senze imeeting yethu sifonte i-campaign yethu sisebenzisa ziphi indlela zokuthi si-execute. Then kula ma-students kade vele esenga ebuye campus for that meeting babashesha la masotsha baseretire. Ngokucabanga ukuthi sola zathi kulo muntu ade ethengise information ngoba ivila thethi sikhulume ezishabane uchairman wezilaso athi god madida labaye ama-comrades ayi-5 kuthiwa abadistebhile press conference athi befuna ukuyenza abaye sebebothiwe.
Kule mbiko ethi ibelixabane la masotsha kuthiwa bakhona abatshaya isotsha ngolwesihlanu, amasotsha kasebuya emaningi ezophindisela ngomgqibelo, akusilo qiniso yini lokho?
Lokhu ngamanga isitebhi sifuna uzama ukuzuza iwe yokubalekela indaba kadiyiwe. Akula ama-students ahamba atsha amankazana abo ngamanga lawo. Qinisekile ukuthi abantu abade bebuya kumithing oba omunye wabo otshayeyo uchairman wemi-chapter yama-students ahlale esenga.
Balimele kanganani abatshayiweyo? Sibone impikitsha lapho abaningi bemangobongobo.
Akutshaya bayitholuku but abaye babalekile but ababhedli injani bayi-3 abasesibhedlela kathina. Khuluma kulabanye abathe sadebekeluyisa ukudla ukuthi bebanika khona ngani.
Ngobani amabizo abo?
Engikwazi kakhulu ngu-Brian ngoba ngumthemeni weseni athi ama-students la amayade phonge ukubuya. So i-information engayeka-Brian.
U-Alistair Funye ngomunye wabakhokheli bezinaso, sixoxela ese-Midlands.
Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe lapho unkosazana Justina Mukoko asebophise umnumzana Didmus Mutasa esithi amapholisa akhe ensitha aphosa ambulala aze amthumbe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabalwa becacha besimoslem abedlulisa amalawulo abangaba ngamachumi amathathu beqembu le-El Shabab ababikwa bebulewe ekuhlaselweni okwenziwe emangweni owe-Bahadade kwele-Somalia libutho lomanyano wamazwe e-Afrika ele-African Union limanyenele likahulumende we-Somalia ngempela sonto.
Osakhulayo oweZimbabwe umnumzana Herbert Knight Ganje owakhalala isikolo esemncane wafika wadubeka okwesikhatshana kweleBotswana khathesi usengusomabhizimusi onothe okwamagama elenkampani ebamba izigidi lezigidi zamadola ngomnyaka. UGanje uxoxele uMartin Ngwenya weStudio 7 ngohambo lwakhe.
Umnumzana Knight Ganje wasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2004 eleminyaka elithumi lasikhombisa ngemva kokukhalala isikolo ekubanga lakuqala lesikolo se-secondary ekuform 1 eLord Malvern High School eHarare. UGanje uthi wabona ukuthi wayengenzi kuhle esikolo njalo ngasathandi watshela unina ukuthi hatshi okwesikolo ayisikho kwakhe, wathembisa kodwa ukuthi uzaphinda abuyele eklasini.
I always found school very boring, you know. and I was never really good at school, you know.
Ngathola ukuthi isikolo sasingakwabitheki.
I decided
to ngakhuluma lo mama ukuthi ngichiye isikolo ke ngizule lamazwi. Nanxuswa umngane wami
eBotswana.
Ikho ukuthi nizama ukuvula ibhizimusi yami yona lesingilayo khathesi.
Lalamuhla uGanje kakabuyeli esikolo kodwa sokuyenzekele ukuthi swasungula inkampani engumaqhuzu kuhlangothi lomkambo omemezela amabhizimusi advertising agency H&G advertising belamahofisi emazweni alithumi lantathu kuzwekazi le-Africa. Uthi bekungalula ekuqaleni ngoba wathi efika eBotswana walala evinkilini le-tuck shop njalo esenza imisetshenzanyana efana lokupenda wenza ukuthi ayinelise ukulondoloza imali yokubhalisa inkampani.
Yeah, when I came to Botswana, I think after my first week
in Botswana, ngahlala evikilini the tuck shop okomnyaka.
I was staying in a tuck
shop. Ilo matras, kanye lo bhayana wengu.
That's
kodwa ngangilokhi ngicabanga nje ukuthi nizakwenza njani ukuthi ibhizimusi lami liphumelele.
Uthi noma nje engaqedanga isikolo angeke akhuthaza abantu ukuthi bangayi esikolo. Uthi khathesi katholi isikhathi sokufunda ngoba ihlala isendleleni kodwa uthi oqakathekileyo ukuthi ulolwazi olupheleleyo ngebhizimusi yakhe.
Even me myself, I'm a keen reader, so even though
noma nje ngangingafundanga okuyangani kodwa ngiyakwazi konke ngebhizimusi. Ngingenza nje noma yiwuphi umsebenzi enkampanini yazo.
Ibizo H&G Advertising liphuma kumpawu zakuqala kubizo lesibongo sakhe uHerbert Ganje. Inkampani yakhe inabasebenzana layo abaningi abagoqela amankampani amakhulu omhlaba afana labo Coca-Cola, Unilever, Emirates, Seychelles kanye lebhanga leStandard Chartered. Ibhizimusi kaGanje ibiza izigidi lezigidi zamadola eMelika noma njengazange afune ukutsho intengo yayo. UGanje uthi uzimisele ukuncedisa usomabhizimusi abasakhulayo njalo bakhuthaza ukuthi bangalahli ithemba uma ungahambi kuhle. Uthi ukuzithola ekuluhlu lweForbes Africa Magazine lwabatsha abalitshumi lantathu abakumabhizimusi athembisayo kwele Africa wamangalisa. Usakhulayo uthi ukhulele emzini weWaterfalls eHarare lapho afunda khona esikolo seprimary iFrank Johnson ngaphambi kokuba aqhubekele phambili esiya kusecondary eLord Malvern lapho afunda umnyaka owodwa wahle watshiyana lemfundo. UGanje lokhe eyimpohlo kodwa uthi ukhona osethandana laye njalo ukufaka indandatwa kusekho khatshani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Izakhamizi zemapanzure leMondongosi ezishabane zikhala ngohlangothi lwezokwemba ukuba selubalethele inkinga eziningi kumpila kahle yabo lezifuyo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu wezishabane uthi akala nkinga ngabamankampani amakhulu abalisa eyeGodad komapanzure leMimosa Chrome Mine esigabeni seMondongori. Zisithi amankampani amabili la ayakuzwisisa ukuqakatheka kokugqibela amagodi lapho sebeqede ukwemba ichrome ukwenqabela ingozi zokulahlekelwa impilo kwabantu lezifuyo kanye lokuvuselela umhlabathi banelisa ukulima. Umnumzana Kudakwashe Zireva ngomunye wezakhamizi zaseMondongori eyisiphathamandla njalo seMondongori Resources Community Development Trust ebona ngezokulondolozwa kwemvelo, ukuhlala kuhle kwabantu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo abo.
Izela ingakangeni lapha. Sasilohlupho lokuthi sasingakwazi ukuthi abantu ababuya ukuzoyemba kumele ukuthi babe lamaphepha ukuthi i-right yethu ukuthi sibabuze sibe lolwazi lokuthi balawo yini na kumbe abalawo. Xa bengelawo sibaxotshe bengayembi. So kathesi sesilolwazi. Nxa bengela amaphepha abo ama-EIA bengela ama-license siyabaxotsha kanye kanye ngebuyela.
UZireva ongunobhala jikelele njalo kukomidi yezokukhulumisana labenkampani yeMimosa uthi angagqitshelwa la magodi uZulu uzokwanelisa uqhuba inhlelo zentuthuko ezimlethela inzuzo.
Amagodi lawo abulala inkomo isigebenga sihlala ngikhonale. Abantu bafela phakathi futhi kwama emanzini. So yilo hlupho olukhulu esilalo. Lawo amagodi awama-chrome miners sesicabanga ukuthi sike siwatshintshe sifuna ukulima sifuna ukwenza inhlanzi sifuna ukuvala naturally ukuthi inkomo zingangena abantu bangafeli phakathi
inkinga uzireva ethi ikulabo abalemigodi emincane ama small scale miners labemba okungekho emthethweni amakorokoza
but ale mine enkulu hayi kungaba kungcono ngoba sile platform yokuthi siyake sikhulume nabo sibonisana ukuthi ama problems esilawo yiwapi singawaqeda njani
ukungenela kwabenhlanganiso yezela esigabeni seMontongori izakhamizi zithi kusize kakhulu ngoba kuzivule amehlo kwezamalungelo azo lokulondolozwa kwemvelo yazo unkosikazi Tinomuwonga Dlodlo ngomunye wezakhamuzi zakulendawo okhathazeke kakhulu ngalesi simo
le mimosa sesikwanisa ukukhuluma layo sasingakwanisa ukukhuluma le mimosa nxa yokuthi sasingakwazi ukuthi lati silama rights ukuthi sihambe e mimosa kodwa iziyela ize yibuye sahamba sayekhuluma labo khathe sisebe kwanisa ukusinceda le kusakela izikolo abantwana bayeke bathathi befundisa khathesi ama old people bayabuya bebaniki grocery
ngaphandle kwalamagodi unkosikazi Dlodlo uthi belobuchapa obukhulu ababenzayo omakorokoza laba lapho besemba ichrome
bayabuya besuka eslovela gokwe bebuya bemithisa abantwana bayasishiya abazukulu bangamithisa sebebaleka bangasebenzisa ama tissue ama plastic inkomo ziyabuya zisidla zigula zisifa izulingana ama tissue ama paper ama pads ayahamba edamu
uzulu weMontongori uthi okwenza baqholoze omakorokoza laba kuyingoba besekelwa iziphathamandla ezilezikhundla zaphezulu kunhlangothi zikahulumende lenkokheli yombusazwe ezibavikelayo isikhathi sonke lapho befuna ukuthathelwa amanyathelo anzima zifisa ngayo uhulumende uyangenela asize ukuthini bajeziswe laba bantu lapho besephula umthetho njengoba abakuchiyayo kuyingozi empilweni lempila kahle kaZulu lezifuyo zabo kolunye ugwalo olwalotshwa ngabenhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwemvelo yezela oluthiwa From the Great Dike to the Great Threat abenhlanganiso le bakhuthaza abamankampani emba ichrome ukuba asebenzisane loZulu wakulezo zigaba lapho kutholakala khona amatshe aligugula kwezokutholiswa kwencwadi ezivumela ukuqhuba imisebenzi yokwemba ukwenzela ukuba babanjwe ngamandla ukuzilungisisa lezo ndawo ngimele iStudio 7 ngisezwishabane ngingumavis gama
kwezemidlalo obengucaptain weqembu leHighlanders ngomgqibelo uTenda Ingulube uthi kuzamele bafunde ukusebenzisa amathuba abawatholayo ukuze banqobe emidlalweni yabo yalonyaka kubika uJoseph Njanji
uTenda Ingulube utsho lokhu ngemva kokuba iqembu leCapes United linqobele iHighlanders nge-3-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa kufinali yalonyaka yenkezo yeZNA Commanders Charities Shield sikhangele umdlalo wenqindi ingqungquthela kusigaba seheavyweight elizweni leZimbabwe uThamsanqa Dube uthi ulethemba lokuba umdlali wakuleli uCharles Manyuchi uzaphinda yenze izimanga njalo ngemva kokunqotshwa kwakhe nguKwadratilo Abdukhwazorov ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe elizweni leSingapore uManyuchi ulahlwe phansi sekusele imizuzwana ukuba kuphele ihlandla lakuqala lomdlalo ngesikhathi yetayila elengise izandla zombili njalo uDube uthi imbangela kube yikwehluleka ukuhlala ezivikele ngaso sonke isikhathi uManyuchi lo Abdukhwazorov bebelwela isicoco seWorld Boxing Council Silver Welterweight ebesiphethwe nguManyuchi njalo uDube uthi ulethemba lokuba lomdlali engasihluthuna njalo nxa engathola ithuba
Ngiyethemba lokuthi uzabuyela futhi back and ibelt leli uzalithatha ngenxa ukuthi umuntu ole heart umuntu ole sifiso umuntu ole belief ngento ayenzayo umuntu ozinikelayo ku training lakho kuyatholakala yiwin or lose so into yekhona uzabuya back simtshayeleni izandla umfana ngoba usebenze kakhulu
ukunqotshwa kwamanyuchi kutsho uba sekuzabanzima ukuba athole ithuba lokulwa labadlali
Ayisikhatha savumi siyabonga njanji kama uChris Gande lilale
lo ntungamile inkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.